kanti ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona leli langa kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda eMandebeleni. Kimi lithi ubukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Akukho okunye lokukhuluma ngaphandle kwakhonokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawela abantu lawa wasila kuleyo mbuqazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa-ke siyasizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zaphu kodwa basala kuzanu PF. Ungathini wena ngalokhu ukuthi kulokhu kule Zaphu yini kuzanu PF?
Ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasithi ngoChomzi vele sokusela oChomzi bodwa kuzanu PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi la abantu bazifuna ukubavusa yini abantu begubhrawun andiyo zingqoqi yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe so labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho la sebajoyina bo labo bantu ababesibulala so labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala
kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha iZaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa yikuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi kungaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazo phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Lakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe Gandhi kulo baba lokuthiwa nguNali owe-NPRC esikhumbele ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumela ezicukini kutshengisa lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yinye indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabonakala ngayo ukuthi bangabantu.